Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukelayo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 28 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, wonke waba inhloko kahulumende uNomzana Arthur Mutambara useveze athi ibufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela.
Okunye okwenza ukuthi isindo sedola siwe ngokuthi abantu labana Themba leZimbabwean dollar.
Omela inotho nedalela ePhalamende uNomzana Themba Mliswa uthi uza kwethula ubufakazi obukhomba ukuba owamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emapholiseni akwele Australia ukuthi wadlengulwa uqamba amanga.
Angayinonisa indaba laye ukuthi ngathi balesi sindo kodwa vele kawuthuni ungabaswanga.
Amatitshala athi ukutshengisela kwezisebenzi zikahulumende kuphumelele lanxa izisebenzi eziningi zibikwa bezisemsebenzini.
Thina sikhangelele ukuthi ngelusuku lwakuqala ngalezi statistics esilazo sitshengisa ukuthi amalunga ethu azwile njalo alandela umkhankaso wokubizwa kwabo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhloko kahulumende uNomzana Arthur Mutambara useveze athi ibufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela. UMutambara uthi abavele belemali kudala yibo abazathola ithuba lokuthenga idola leZimbabwe ngesilinganiso esisemthethweni esiphansi bese bethenga idola leZimbabwe emkambweni sitha balisebenzise ukuthenga imali yegolide abayizayithengisa bathole inzuzo edlula isilinganiso sokuphindwe kabili. Imali yegolide eyodwa ibiza amadola eMelika ayinkulungwane phose ezimbili 1824. Lokhu kwenza kube nzima ukuthi abantu makhaza bayithenge. Sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho uMnumzana Masimba Kujera. Saqala ngumbuza ukuthi usibona njani isisindo sedola leZimbabwe okuthiwa sizaqiniswa imali yegolide le.
Ngokubona kwami uthi siyasebenzisa imali yalapha eZimbabwe, le mali yaseAmerika kumbe yaseMelika yikho okusiphambanisayo ngoba abantu babona njengani iUS dollar lizabagcinela ivalue ukwedlula iZimbabwean dollar. Njalo sekusiba nabantu abathatha izinto ezinjengerent ngamaUS dollars ngoba bayacanga ngathi izimali zabo ziyagcinakala nxa kuyukuthi ziwuma yes dollars. So sitsho ukuthi abantu abazuza amaZimbabwean dollars baye bafuna ukuthi bathengise ukuthi bazithengele amaUS dollars. So uma la ma companies azuza izimali zawo angamaZimbabwean dollars kodwa babethenga izinto abazisebenzisayo phandle kwelizwe, labo baye bafuna ukuthi badinge iUS dollar. Yikho wenza ukuthi iUS dollar kumbe iZimbabwean dollar liwe ngoba abantu abaningi bayabedinga i-US dollar ama-companies labantu makhasi. So mbona njengani imizamo eyokuthi idola liqine kumele ivele ekukhulumeni labantu. Okunye okwenza ukuthi isindo sedola siwe ngokuthi abantu labana Themba leZimbabwean dollar labantu Themba ukuthi liyabagcinela i-value. So njengoba kungela Themba kuZimbabwean dollar kuyenzakala ukuthi nyanga ngenyanga mihla ngemihla isifindo salo siyabe sisiwa.
kathi kona ukuthi umkambo wensitha uvalwe kunzima yini kumbe vele akwenzi ukuthi uvalwe njengoba ukhanya yiwo olokhu ubangela ukuthi intengo ikakhulu ezitolo ikhwele uyibona njani wena yena le ukuthi ayi black market
angiboni kwenzakala ukuthi abantu bevale imikambo le eyabantu ngoba owenzakala yikuthi abantu bazuza amayesidula abo ngendlela esithethiyeneyo so nxa befuna ukuthi bavale imikambo enjengaleyo bayabe sebevala ukuthi abantu bathole ama-US dollars ongenza ukuthi umnotho uphazamiseke kakhulu ngoba khathesi wazi ukuthi abalimi begwaye abalimi bochinda bayathola okungama-US dollar nyana for ama-products abo so uyabe sekusitsho ukuthi uyabe kungela muntu ovunyelwa ukuthenga i-US dollar kumbe uba ne-US dollar engibona njengani kuyinto enzima kakhulu okumele bangacabangi ngayo kumele bathiyane lecebo elinjengalelo ngoba liyaphazamisa i-economy ukuthi angibona ukuthi iyavuka nxa kuyukuthi iphazamiswe ngendlela enjengaleyo
umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe Omela inotho edalela eParliamente umnumzana Themba Mliswa uthi uza kwethula ubufakazi obutshengisa ukuba owamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emapholiseni akwele Australia ukuthi wadlengulwa uqamba amanga umliswa wake wathandana lomamangala uSusan Mutama njalo balengane bobabili eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter umliswa uthe ngesonto ntambama uza kwethula enkundleni yeZim Eye ubufakazi obuzaveza ukuthi yena lomnangagwa baqanjelwa amanga umliswa uthe amagabazi ayazi ukuthi kusinwa kudedelwana ukuthi ungaze ube ligabazi elisina kuhle kanjani kumele usuke enkundleni kodwa umtami usesine waze wedlulisa amalawulo sixoxe locubungula izamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
indaba kantombazana le uSusan Mutami iya ngokuthi uyikhangela ngalipi ilihlo njalo uyihlola kanjani kodwa ke okusalayo ukuthi usekhulumile indaba yakhe indaba egudwini kulezi nsuku ukuqiniseka kwalo ongaqiniseki kwayo ke kunzima ukuthi umuntu akubambisise kodwa mina engikubonayo okwenza mphose ngithi engxenye kwenzakala lokhu ngobana siyonto elula yona leyo ikuphunga ukukhulunywa nje singalibali ukuthi ekukhulumeni kwakhe ucina echaza lezinye impawu ezibonakala ngasese komuntu lanxa zingakakhangelwa ukuthi kambe lokakutshoyo ukuthi kuyabonakala ongama-max emzimbeni walwathi wamdlengula umongameli uMnangagwa ukhanya ekhuluma into angathi uyayazi wayibona kungamanzima kodwa-ke eye kungabe kwenzakala ngoba indaba leyo kudlwengula ayisiyo ndaba eyenzakala emphakathini yenzakala ngasese abantu bengazi bengaboni lutho kodwa nxa unkazana lo eseyibeka singaza ke sitsho situla amanga uyabe qamba amanga ukuthi kuthe njengoba lakwezombangazo kakho yebo kambe mina ngibone ngathi engxenye kungaba khonanyana udonsanyana lokuthi kukhona okwenzakalayo angayinonisa indaba layo ukuthi ngathi balesi sindo kodwa vele kawuthunqi ungabas wanga kayinuki ingosiwanga ukhona ukuchama ngabe kwenzakala kube sekusithi ke njengoba ithinta ezingathintwayo abantu bathandabuze besabe lokukhuluma ngakho mina kimi kunento engitshela ukuthi hayi kungabe kukhona okwenzakalayo engxenye hashi ngendlela ayibeka ngayo kodwa kukhona okukhona okwenzakalayo
sizwa kuthiwa umnumzana Themba Mliswa wake wathandana laye untombazana lo uthi ulobufakazi afuna ukubuveza obuzakhomba ukubana untombazana lo ulamanga ubona kungenzakala yini ukuthi engaba labo yini ubufakazi
hayi uThemba laye kumele phela phunga phunge njengoba kuthiwa kwathandana laye untombazana lo. Kanti ngithi nxa sekuphuma umuntu akwathandana laye kujuthi kakusiko sokwedlulaki. Ngakho ke uThemba Mliswa ngaba laye ezama ukuthi aguqule izinto agconele untombazana ngoba sebehlukana. Kanti nxa untombazana lo sikhuluma ngokudlulwa kwakhe uSuzeni lo yena uyathi yaletha bufakazi bani wayekhona yini edlwengula lonkazana. Kanti nxa umuntu edlwengula kuyabe ukhona yini omunye oyabe ubukele qakeza athi mina ndilabo ubufazi bokuthi lokhu ngamanga. Kangikholwa ukuthi uThemba lapho ukhuluma into eyiyo. UThemba abe khona ezinye izinto njengoba bake bathandana eqinisweni ukuthi nxa untombazana lo ekubeka ngaleyo ndlela ukuthi wadlwengula ngumnankagwa uThemba kazithulile kavale umlomo ayidinga ukunye angakhuluma ngakho angakhulumi ngokuthi unkazana lo ulobufakazi bo kazange adlwengulwe. Hayi, lapho mina mbona ukuthi uThemba ubufakazi angaba labo ngumlaza nje uyabe ezikhulumela izinto zakhe evela lapha avelela khona ngenhliziyo yobuhlungu ukuthi behlukane.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ngocubungula ezamasiko ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Izisebenzi zikahulumende eziningi zibikwa bezikhona emsebenzini izolo ngelanga lakuqala elathiwa ngelokukhalala umsebenzi njengendlela yokukhonona ngodaba lweholo abathi liphansi kakhulu. Intatheli zindaba zeStudio 7 zibhotabhote ngeziqinti zelizwe jikelele zathola ukuthi iningi alilalelanga inkuthazo yokungayi emsebenzini. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz, umnumzana Themba kuye moyo, yena othi amalunga abo awayanga emsebenzini.
Ntateli Chris, ngiyabonga umbuzo wakho. Thina njenge-Atuzi ukuphumelela komkhankaso wethu lo sizowuhlaziya ngemva kwamalanga amabili kodwa ma sikhangela thina ngamalunga ethu izinga lamalunga ethu wonke phose abengekho emsebenzini. Ngokunjalo thina sikhangelela ukuthi ngelusuku lwakuqala ngalezi statistics esilazo sitshengisa ukuthi amalunga ethu azwile njalo alandela umkhankaso lokubizwa kwabo.
Manje nxa kuyikuthi alisoze lifeze injongo yenu lizoqhubeka yini litshengisela kumbe akhona amanye njalo manyathelo elizathatha?
Esithanda ukuthi sikuchasise ebantwini kakhulu ukuthi amalanga la amabili omkhankaso wethu isandulelo somkhankaso ozayo omkhulu ngompandula. Nxa uhulumende engafuni kumbe elokhe encitsha izisebenzi iholo elaneleyo, amalanga amabili lawa aqakathekile kithi ngoba sikhangela ukuthi lezi kolo sezivalwa. Kodwa uhulumende ngalawa amalanga sifuna ukumtshengisa njalo simkhuthaze ukuthi akukukhangela izisebenzi. Impilo yonke sisenzakala kathesi ifuna i-US dollar. Laye uhulumende kwezakhe inhlelo lapha funa khona imali ufuna i-US dollar. Kunje nje izimseki ingaphansi kwakho uhulumende ufuna i-US dollar. Abadala baginqile amazwane kunzima. Ngokunjalo sithi thina lawa amalanga amabili lamhla kusasa indlela yokuqala sisamncenga uhulumende ukuthi akubuye sixoxe ndoda silungise indaba yeholo lezisebenzi. Engaba isiqoqodo ngoSeptemba uzahlangana lembila zithuthu. Moyo Themba kuye Atuz spokesperson.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ubexoxa ecingweni leStudio 7 eselubhane.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende uthi ulengqoloyi eneleyo umnyaka lo njalo uthi usezabhadala abalimi kade belokhu bengakaphiwa imali yamabele abawathengisela uhulumende. phephandaba le-News Day liludaba lokuthi abazali baphakathi kokwesabela ukuthi behlulekile ukubhadala imali yomhloliso ogatsha lwe-ZIMSEC owe-Grade 7 O-Level le-A-Level. Imali le ibimele ibhadalwe ngedola leMelika kumbe eleZimbabwe kodwa liqathaniswa lesisindo sedola leMelika. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi weStudio 7 nalisakaza njengoba zinjalo. Ya yazi ukuthi impilo yeZimbabwe mina ngendlela engibona ngakhona. Abantu laba igovernment le izisa abantu amaproject okubumba lokhu lalokhu futhi abantu batshaya izimali. Abantu kabaholi, abantu bahamba balahlekelwa ngabantu abalahlekelwa yifundo lakonke abalakho. Since March bethu bavetisa abantu bekweleda lapha lalapha. Kahle kahle sibuswa ngabantu abanjani kahle kahle abacabangela abantu yini. Ama-project la enziwayo la kubunjwa kwama-properties anjengesikolo, ama-clinic, abantu la imali le bazayithatha. Ake sizameni ukucabanga kahle ukuthi kathi lapha kwezwana sikuze sibone kahle sikhulume lo government sisonkeni ukubuza ukuthi kathi imali kahle kahle abantu bayithatha. Ake sikuvukeni bantu bakithi ngoba lapha ngani sesihlukunyezwa ngenye indlela, siyaxabanisana, siyabophelisa imisila la. Ngiyabonga, ngumphanda mina kuleli ma-West.
Salunani basakazi bakaStudio 7 ngali njani bonke nje labalaleli bonke nje mnyanga uJoshua Ncube ngokuhlala ngise-South Africa kade ekhaya kuseMpala. Mina ngilokudana okukhulu nabantu bakithi esintwini. Ngilokudana okukhulu ngoba ngiyezwa le nkulumo zabo, ngiyezwa lokuthi ukubhalisa abayihlula ngobuningi babo kuyakuhlula kubhalisa. Angikwazi ukuthi abantu bakithi esintwini bahluphekile kumbe basebunandini kumbe njengegatsha lolusakhulayo lusakhobisa ukubona izinto ezakhingwa ngoyise ngesikhathi sikaSmith ngezindlu ezakhiweyo konke lezifuyo. Iyandanisa kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi kabasebenzi laba bantu abasakhulayo abaningi kodwa inkulumo zabo ngiyazizwa la. Into enza baxwayisa yona ukuthi qala first mbuze ukuthi uma ulimile ensimini yakho izilimo zakho zidliwa zinyamazana ngomnyaka ungatholi lutho, sifa ngendlala ngendaba zezinyamazana. Ungakhiya cingo emasimini ufake ucingo ukuthi uzibambe lezi nyamazana. Uqedele kwa 3 days 4 days ungazibambi, uyacina ukhipha yini ucingo lwakho ukuthi lokhu kuyafana ngcono nyekele. Kumbuza kulokhu ukhiya uzazoyibambe kuphele kaye kulali lizwe lizaphomba ukubuya nje kungavotwanga. Asihambeni siyevota noma kungalani, akubhadalwa mali phela ukuvota, yinto yamahara. Akubhadalwa mali ukuthi sesingathi hayi angibhalisa ngoba kuyafana, ngaphandle kwabantu abathi umnangagwa uright ebusi kuze kube naphakathi. Amen, yabonga.
Studio 7, Studio 7. Ngizacela ukuthi yasini isikhathi ke lini ithubelela ama journalists ke sizozama ukurectifya ama mistake engiwazwayo ekhulunywa ngabantwana. Abantwana bafuna ukulecture. Right now omunye uyakhuluma ukuthi unkomo wayenza iphutha. Unkomo wayengayiso wayengaso dictator. Unkomo was being advised by ama top 5 yakhe. Wayesekelana ne top 5 yakhe. Now sengizwa umuntu ekhuluma ukuthi unkomo umzori umgaba wayengusekretary wezapo. Hayi, usekretary wezapo from 1960 wayengwilliam sarura. William Sarura now umnota wafa enguchair wezapo. So ngingazi mina kuNDP ukuthi umgabe wangena yini kuzapat. 1963 umgabe joint ilokuzeli undaba ningisitole lo inosikala eHighfield baforma iZanu PF. Then kuthe ngo 1972 izaphi ibhaniwe 1769 izaphi ibhaniwe lezanu. Kwafonywa into kutwa African National Congress, yayibhalwe African National Congress Zimbabwe. Into zakhona zazimhlophe zibhalwe ngokubomvu. I still remember. So umzore wakuthe ngo 74 onkomo bephuma ejele umzore wabazuka wathatha iAfrican National Congress Zimbabwe wayenza iUnited African National Congress iZimbabwe wathapa futhi kubani iAfrican National Congress liyana yayizapha bathapa futhi kona phana kwaba ngama breakaway so usecretary lo yabakhuluma ngayo umntaka na Sabina I don't understand ukuthi bakhuluma ngayo usecretary mina into engikhuluma ngayo ukuthi I was involved in these things even in the armed struggle asizanga saqala eMozambique kwaqaliswe eZambia kwasuka eZambia kwayiwe eTanzania eMorogoro then iMozambique got its independence in 1975 that's when nathi siyathola in 1975 thina siye Angola ngoba iAngola the Mozambique zathola independence ngesikhathi esi-1 because babe controller yini ngamaPortuguese so into engiyi-understandayo ukuthi that's when vele sasingama-factions singazwani labana izanu yayile zanla yayo izipra ile zipra yayo eyakuholwa ngubani umuntu wayekhanda izipra u-Afrika nikita bangena so mina abantu laba bakhuluma ukuthi hayi komo njani njani I don't understand this thing so thank you very much lokhona kufuna ukuthi ke lingibize ke ngikhulume ngingakhulumi ngalapha nge-WhatsApp ingibize ngikhulume ngingi-interview ngikhulume nabo direct ngizakhuluma nabo ukuze bangizwisise i-lecture le abayitholayo siyiyo thank you
basakazi livuka njani lo mthokazi omuhle yonke indawo lapho elikhona okhulumayo ngomqolisi Mathanda ngisesentshureni akho ke ngokuzalwa ngisegwande andisuphi anti ke ngibe nesicelo lami kubo Gift Dube lapha labo Ntungamiri Nkomo kuba cela lami lika limbaleli kodwa hawu bani kunini kambe nini lokho engiphosela abantu kodwa lokho ikhahlelile ezinangeni ngiphosela ikhahlelile ezinangeni yazi ngiyakhala ngiyalizwa leyabakhuluma abantu kuba kodwa kula madama amanyazo yakho kuyinto enhle kodwa ke mina ngikhala ngamachayina amachayina ona la aza sibulalela idizwe ngoba ayikho mina into esengiyibonile asebenzi aphandle kulokho besimoshela izinto ilizwe liyaphela lokho elikhonolezwa yichayina kancane kancane la axosha abelungu axosha abelungu izenpf wathi akabafuni bafuna ukuzivusa kodwa ngathi sesiyabona nonke kodwa sesisibuswa ngesinye isizwe samachayina sizazokhala okukhulu kakhulu isizwe lesabantu abakho right abo machayina indaba abakho right mabe babasiphathele izizwe basithathela and yonke into ingaphathwa yiba kulawo into ezesilungile thina singabantu abasezizwe
Injani basakele Studio 7 siyalibingelela ongamsebenzi wonke omhle kangaka elisenzela wona usinikeza i-news mina ngifuna ukukhuluma ngoJonathan Moyo uJonathan Moyo uhlezi khona le-Kenya kodwa ulandisa izindaba zeZimbabwe ufunani ku-3PC uJonathan ufunani ngama-structures e-3PC abe sengena nanti vele ngumdilize abe sengena ke kuma-structures ahambe edilize iwumsebenzi kaJonathan ngicela astop into yakhe la ekhuluma stop in nonsense thina umuntu esimlandelayo siyamazi stop it Jonathan yekela khona ukukhulumayo
injani Studio 7 ngapha thina eBulawayo ngapha hayi kungcono konokuzodlwa ngudlwangu hayi kungcono ukuthule hayi asikakubona ethawini emathawini asikakubona sikuzwela emakhaya komtoko le lapha eBulawayo hayi akulalutho sibile sisuluzwiki sizwa komtoko lapho kulabantu khona abachayiweyo hayi eBulawayo hayi akula problem
salunani basakazi baka Studio 7 ngalinjani Donke nje labalaleli bonke nje nyangu Joshua Ncube ngokuhlala South Africa ngikhathi kuphela mina ngidukudana ukukhulu nabantu bakithi esintwini ngidukudana ukukhulu ngoba ngiyezwa lenkulumo zabo ngiyezwa lokuthi ukubhalisa abayihlula ngobunengi babo kuyahlula ukubhalisa angikwazi ukuthi abantu bakithi esintwini bahluphekile kumbe basebunandini kumbe njengegatsha lolu lusakhulayo lusakhulisa ukubona izinto ezakhengwa ngoyise ngesikhathi sikasumedi lezindlu ezakhiweyo konke lezifuyo iyandanisa kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi kabasebenzi laba bantu abasakhulayo abaningi kodwa inkulumo zabo ngiyazizwa la into enza baxwayisa yona yokuthi qala first mbuze ukuthi uma ulimile ensimini yakho izilimo zakho zidliwa zinyamazana ngomnyaka ungatholi lutho sifa ngendlala ngendaba zezinyamazana ungakhiya cingo emasimini ufake ucingo ukuthi uzibambe lezinyamazana uqedele uka 3 days 4 days ungazibambi uyacina ukhipha yini ucingo lwakho ukuthi alukho kuyafana ngcono ngiyekele kumbuza kuloku uthiya uzazuyibambe kuphela. So ngikuchole ngikuchola lapho ukuthi uma bona ke thina nana asizozi siyivota thina kuyafana lokho. Into enza batshela yona ukuthi uma ungavotanga kuyafana nalokuthi wena uthi leli bandla elibusayo elilo elibusayo li right kuwe. Angeke uvote elinye ibandla ngoba leli elibusayo li right, uyabona. Kodwa umuntu olengqondo yithi kumbe ngubaba kumbe ngumama oyisakhamuzi olabantwana engabheki ubaba engabheki kabheke lemuli yakhe ukubana kayisebenzi iyahawula laba bangabafana sebekhethe abantwana babantu abalobulanga kambe kulungele yini ukuthi umntwana ehlale nomntana nomuntu lawo uze uhlale nomntana nomuntu egumeni ungazange lapho la yenza zona izivumelwano labakibo kamntwana ngendaba zokuswila ngendaba zokungasebenzi. Asizameni bantu bakithi esintwini, asizameni ngamandla wonke singalahli imbele kunokufela, uyabona. Ukuthi asivoteni loba kunjani, loba kunjani asivoteni. Ngizalitshena ngokuthi uyabona ilizwe lingaze liliwe njengoba sahalwa ngesikhathi sikaSmith ngezibhamu kusifa abantu kusenziwa yonke kuliwa ngezibhamu. Kodwa ekugcineni kwathiwa asihlaleni phansi sivote. Alizange lithathwe ngokuthi kuthathwe kudutyulweni sekurayithi ilizwe selikhethwe ngubani. Kodwa sihlaleni phansi sivote, sahlala phansi savote ilizwe labuye. Kaye kulali lizwe elizaphumba ukubuya nje kungavotwanga. Asihambeni siyevota noma kungabani, akubhadalwa mali phela ukuvota, yinto yamahhala.
Siyabonga balaleli bethu. Leyo bekuyimbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli welizwe leMelika umnumzana Donald Trump ubesedolobheni leWashington DC kuyona le iviki okwakuqala selokhu wanqotshwa kukhetho ngumongameli Joe Biden. UTrump wenze imihlangano labalandeli bakhe ebazisa ukuthi uzancintisa njalo kukhetho oluzayo edinga ukuba ngumongameli welizwe. Sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Yebo Nkomo.
Baba Gandhi nabalaleli ninjani? UDonald Trump amathuba akhe ukuthi aphenduke anciphe kakhulu. Asimboni ephumelela kule nqubo eqhubekayo ecwaninga ngokwenzeka ngalesiya sikhathi. Simbona engumuntu ama-Democrats ezamethesa icala elingase limvimbe ukuthi aphinde abuye ezozama ukuthi ame okhethweni lololuzayo. Ngoba futhi okunye esikubona lapha ezakusebenzisa ama-Democrats kakhulu yikuthi uTrump siyakwazi ukuthi kade vele kulozokozoko oluthi ubedla sitsha sinye noPutin. Kulokhu ke ukuqhubeka manje kulempi ekhona phakathi kweRussia neUkraine, siyabona ukungenela kweAmerica ukuthi ingene kakhulu ekuzameni ukulekelela iUkraine ngoba kubo kakhulukazi amaDemocrats asetholile into abangayiphindiselela ngayo kuPutin. Ngoba siyakwazi phela ukuthi uPutin uyena owona iparty Gerald Clinton. Kusuthi yinto nje esingathuma sikhuluma ngayo lena sixhumanise izinto zibe nengi sibuyela emuva ukuthi sibone ukuthi sifika kanjani kulokhu esikhuluma ngakho. Uma ngithi mina uDonald Trump amathuba okuthi abuyele bazakwenza ukuthi ebe mancane kakhulu. Nothi nje ukuthi kuze kufike ukuthi avotele, bazovele bamvimbe ukuthi kungafiki lelo thuba lokuthi ame okhethwe. Ngoba okukhona manje ukuthi nalaba abahleli kulolu cwaningo siyabona ukuthi ngabantu ikakhulukazi abanga kuleli cele lama Democrats. Yebo kambe udaba olufana nalolu luyaluhlalelwe ezingeni lwawo wonke amaqembu nje azepolitiki. Kodwa nje siyabona nje ngendlela okuculwa ngalo ukuthi kukhanya ungathi ikhuba liyatshona kakhulu.
Umnumzana Zenzo Nkomo ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uke waba inhloko kahulumende umnumzana Arthur Mutambara useveze athi ubufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela. Omela inotho nedalela eParliament umnumzana Themba Mliswa uthi uza kwethula ubufakazi bokuthi owamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa uSusan Mtami esithi wadlengula uqamba amanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.